ukuqhaza kwezinto babunkomo elizweni lakithi leZimbabwe masinyazana kangaka kuyinto ethusayo kakhulu ngoba indlela eziqansa ngakhona nsuku zonke kuyethusa okwamagama ngoba izinto ezinye zazithengwa ngabo $3 kathesi izinto zakhona sezihambe zaqonga zafika kubo $10 izinto ezazithengwa ngabo $9.50 ezinye zakhona seziqonge zafika kubo $18 kuyinto ethiye uZulu edanile kakhulu ukuthi kambe shuwa kungabe kwenzakala kodwa mina engingakutsho ukuthi indlela ilizwe elabe lihweba ngakho noma engathi ngindlela okuyokundlondlobala ngayo imkhulumo welizwe yilapho kutshengisela khona impawu ezifana laze nalezi so ngokukhuphuka kwezinto kutshengisela sobala ukuthi umnotho weZimbabwe kulokuthi ukhuphuke ngendlela abantu abaningi abakhangelele ngakhona kodwa uyabuyela uyemuva uhlehle nyovane kakhulu osekuyikho okudala ukuthi sibone izinto siba kuleli zinga eliyisusona ngendlela ezidura ngakhona
ezinye izitolo sezivimba abantu ukuthi bathenge izinto ngobunengi emizameni yokwenqabela ukusilela kwazo ungathini ngalokho
ukusilela kwezinto babunkomo ezitolo kukambaqambili okokuqala engingakutsho ngokuthi izinto esizithengisayo eZimbabwe zilutshona kakhulu izinto ezikhiqizwayo noma izinto ezenziwa elizweni lakithi leZimbabwe iningi lezinto sizithenga ngaphandle kwelizwe kube sekusithi kanti lezi eziyizo ezitholakala phakathi kwelizwe lakithi uhlupho lwemali efana lemali ye-bond note oluyimali ongasoziyenelise ukuthi uhambe mhlawumbe uye order noma uyethenga i-material edingakalayo ukuthi uzohlanganisa nalokho okutholakala eZimbabwe ukuthi uyenelise ukukhiqiza lezo zinto ezifunakalayo ngokunye okwenza ukuthi izinto zigcine zingasatholakali ngendlela yokuthi umnotho wakithi uloko usesimeni esingekho kuhle isimo somnotho asindlondlobali ngendlela abantu kade bekhangele ngayo yiko sokwenza ukuthi kathesi yonke into sesikubona eminyakeni edlulileyo ukuthi nxa kuqala nje kuphela ukuthi isimo somnotho nxa singathi siyantengantenga izinto ziyaqalisa ukuthi zisolakale ezitolo izinto ziyaqala ukuthi abantu njalo nxa beqalisa ukubona ukuthi izinto sezigazi ukuthi ziyashoda noma zigazi ukuthi sezidura abantu sebegijima sefuna ukuthi bayazithenga ngobuningi bazo besezela ukuthi bagcine okwenzela ukuthi mhlawumbe kubaqhube isikhathana thize nxa kusiyafika kwezinye insuku ezilandelayo babe sazi ukuthi into abalazo noma abazivekileyo ezingondla imuli zabo kungabe kuyini
Amanye amankampani Dube abikwa esiqalisile ukugumula izisebenzi. Nxa sikhangela lolu daba kanye lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto, ungathi yinto yini uZulu abeyikhangelele ukuthi ingenzakala sisanda phuma kukhetho nje?
Lokhu esikubonayo kathesi babunkomo ama-companies ase-retrencher noma lokhu esingathi ikumisa izisebenzi ezinye ngobuningi. Lamanye ama-companies asevala ngendaba zokuthi isimo somnotho asikho ezingeni eliqondileyo. Yinto abantu Zimbabwe kathi bengakhangelelanga ukuthi ngenzakala masinyane kangaka besanza kusuka ekhethweni ngoba kathesi abantu indlela into kade beyikhangele kakhulu ukuthi bakhangele ukuthi ngabe ama-investors ayangena abuye ilizwe leZimbabwe umnotho kathesi bakhangele ukuthi ngabe izinto ziyandlondlobala njengoba sisithi siku-new dispensation i-new dispensation abantu bakhangele ukuthi ngabe ukuthi iza lezinto noma iza lezithelo ezinhle kodwa-ke kusuke kube khona into eyabe isenzakala abanye abantu noma ukuthi mhlawumbe singazama ukuthi puje ngenkani kodwa into yakho ingasuzisebenzele ngendlela ama investors abayibo abantu futhi babe bezokuncedisa balethe izimali zabo bethele izimali zabo elizweni leZimbabwe ukwenzela ukuthi economy indlondlobale kepha kukhona into thize abayibonayo mhlambe thina ngelihlo lenyama esiyabe singakuboni kodwa ke khona into le esikhangelane layo kathesi eZimbabwe ukuphela kwezinto ezitolo ukuthi abantu bamisa imisebenzi ukuvalwa kwamakampani kuyinto edumazayo kakhulu kukanti kathesi into kade sikhangelele ngokuthi ngabe kuyavulwa ama-companies kuvulwa ama-companies abantu baqhatshwe ngobuningi abantu bayekele ukuthi behambe besiyasebenza ngaphandle kwelizwe kodwa-ke kunokuthi kuhambe ngendlela iningi lethu esikhangele ngakhona kuhamba anti-clockwise from lokhu kade sikukhangele ngakhona ngibona ngathi kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende wethu omutsha lo osanda kungena oholwa ngubaba uMnangagwa ukuthi abake behlale phansi bayidingide kuhle le ndaba bayikhangelisise kuhle bafake abantwana beZimbabwe enhliziyweni zabo kuqala babekwazi ukuthi ngumntwana wabo noma mhlambe ngomunye ongavuka abe ngudokotela kusasa ozalala ngendlela kusasa nxa lala ngendlela kusasa nxa engasayenelisi ukuthi ahambe esikolweni ngendlela ukuthi school fees isidura ngoba yonke into njengoba sikhulumile ukuthi izinto zikhuphukile kukhuphuke yonke into njengoba school fees ischool fees ezinye izikole zezibhadalisa bo-300 kathi ezizikhuphukile zakubo 500 kuyinto edumazayo kakhulu yena baba unkomo ukuthi kufanele ukuthi bahlale phansi bazame ukuthi bayicungise kuhle babone ukuthi babuya layiphi indlela engenza noma esingathi engarectifya isimo lesi esikhangelane naso ngoba isimo esingajabulisi muntu isimo esidumazayo isimo esingachiya ama-families ekuthona imbithini kakhulu so thina sifisa ukuthi kube lesimo esizaletha abantu bezimbabwe basebenzele ndawonye silethe abantu bezimbabwe babe yimbumba bakhangele ukuthi i-progress elizweni lezimbabwe iba njani kodwa nxa kuthi bakanje kuzaqhubeka kusiba lo mthelela omubi elizweni lezimbabwe ezintweni eziningi ngoba ilizwe elile-poverty elilendlala kuba lezinto eziningi ezimbi esuke zijike zenzakala khona pala phakathi so kuqakathekile ukuthi lokhu bakuthathe bakufake etafuleni bakwenze kube yi-priority yabo kube yinto eqakathekileyo abayibona ukuthi bangayibeka njani noma bengayiqondisa njani kodwa-ke le yinto edinga i-attention noma beyafuna noma bengafuni kodwa lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba otherwise ilizwe lezimbabwe lizahamba lingena emgodini kodwa-ke alingangeni emgodini ilizwe lezimbabwe kuyukuthi lilabaholi abakhaliphileyo lilabantu abaphethe izikhundla abakhaliphileyo abangenelisi ukuthi bakhokhele ilizwe lezimbabwe libuye njalo libe yilizwe lezimbabwe lelani esilaziyela kudala.